Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa eHarare ancitsha imvumo abaqoqa isikhumbuzo somuyi owayeligqwetha uAlex Magayisa owake waba ngumcebisi kamnumzana Morgan Tswangirai ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe. Amalunga ebandla lezanu PF ezigabeni zonke zelizwe jikelele athi aselungiselela ukubuthana kungatsha zaphansi ama-cell kusasa kuhlelo oluphiwe igama lokuthi yi-National Cell Day.
Ngoba thina asila muzi, asila village, asila bhuku lapho esingelammeli wethu khona.
Lanxa amajele eZimbabwe esolwa ngabaningi abathi angcolile, izambuzi zingasebenzi kuhle, ingubo zigcwele intwala, izibotshwa ziminyene okokwelekana, iziphathamandla zeBotswana zithi kuningi ezikuncomayo.
Mina bembona ntwa bekungakuba kuhle ukuthi bona abantu ababotshwayo. Umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukuyaqedisa isigwebo esekhaya noma ufuna ukuqedisa isigwebo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa eHarare ancitshe imvumo abaqoqa isikhumbuzo somuyi owayeligqwetha uAlex Magayisa owake waba njalo ngumcebisi kamnumzana Morgan Tswangirai OMDC ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe. Amapolisa alobele incwadi inhlanganiso ye-Hill Zimbabwe Trust ukuthi ayilandelanga isiqa somthetho olondoloza ukuthula owe-maintenance of peace and order. Akucacanga ukuthi umthetho lo wephulwe ngaphi. Imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule. UMagayisa obhubhe ngesonto eLondon ubesazakala ngokuloba echasisela uZulu Makhaza ngezomthetho obukusenza iningi lilandele imibhalo yakhe ethiwa Saturday Big Read kumbe BSR. Amalunga ebandla lezanu PF ezigabeni ezehlukeneyo athi aselungiselela ilanga laleli bandla ele National Cell Day elikhangelelwe ukuqutshwa kusasa ngomgqibelo lapho abantu abahlola ukuthi balungele yini ukuvota ngokhetho oluzayo lapho ababhalisa khona. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusungula leli langa ekhwekhwe elomndeni wakhe. Usanda ukukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi asebenze gadalala ukuqinisa ingatsha zawo zama-cells ngoba kuyiwo ayinsika yokuthi ibandla lezanu PF linqobe kukhetho. Umgcinisihlalo waleli bandla eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende obona ngalesi sigaba uthi ngempela sebelungiselele njalo kusobala ukuthi bazanqoba kukhetho oluzayo. Uthi akusilo qiniso ukuthi uhulumende uyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe njalo ubhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe, impi ephakathi kwele Ukraine le Russia kanye labenza ngabomo ukuthi kube lengqabangqoza kwezomnotho. Asizweni echasisa ngalolu daba kungqoqo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Ezigabeni zabo kuma districts abo khona ngale lapho kuyabe wonke umuntu ngoba wonke umuntu wenza ku Politburo umbe ku Central Committee ukhona ku cell. So ngezindawo kuma districts abo khona ngale kuma admin sibabe bebuthene besiya check umuntu esiya check ibizo lakhe ku cell ukuthi ukhona.
Kuthiwa lawo ma cells yizo iyo insika yokuthi ibandla likhetho asebenza njani njalo lokho eqinile yini awena khona ngapho eMathebeleland North?
Sakhona sibila qinile ngoba ukuze ukuthiwe uyimember ephathi futhi ube khona kusele lanxa welesikhundla esikhulu kodwa kuqalela phansi kusele. And siyabe sichekana sime cash ukuthi abantu bona abakumasele are they registered voters yini ngoba sikhangelele ukumobilize i5 million votes kamongameli ngo-2023.
Sibonile njalo kukhetho olwedluleyo ukuthi ibandla lezanu-PF linqobile eCholocho kodwa lanqotshwa eBinga. Likhangeleleni kukhetho oluzayo, lingathi lokhe lithola usekelo oluningini kumbe kuzahlala kunjalo kumbe lingathathelwa ezinye izigaba?
Engephathi ruling party lathi si isifiso sethu ngesokuthi sithathe zonke izigaba lapho esiyabe sikhona sikhankase khona sithathe kube kuzana uPF. Inokuzeni support base njengamathebele notes abantu basisupporta njengezana uPF ukuzwa.
Abanye njalo bathi uMongameli Mnangagwa genelisi ukubusa ngoba nanko umnotho welizwe awuthuthuki, intengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga. Kungaba lomthelela yini kumpomela yokhetho oluzayo?
UMongameli lokho ebuyile Second Republic sibona izinto eziningi zisenzakala. Kuyakhiwa imigwaqo, kuyakhiwa izinto eziningi. Kanti esinye uParliament building siphelile. But khonoko kutshoyo yesu siyakubona kungenxa yokuthi sikuma-sanctions for more than 20 years. And kulamanye abasupportesha i-economy ukuthi ngapha kuyazanywa ukuthi ku-economy ephambili abanye bahwatsha iziponi. But silethemba ngobukhokheli bukamongameli ukuthi into kusetshintsha into eziningi lokho ebuye wangena kupha.
Alo ke ngumgcini sihlalo webandla lezanu PF eMatabeleland North umnumzana Richard Moyo ongumphathi ntambo njalo kahulumende omele isigaba seMatabeleland North. Usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMatabeleland North njalo emela isigaba seBinga South edalele parliamente ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yaleli bandla.
Khathesi kungathiwa khona kakube lokhetho namhlanje eMat North ama-constituency nxa ehlezi enjalo elithumi lantathu. Ngikhangelela ukuthi thina okwanamhlanje nje singathatha alithumi izano sizwele mhlawumbe ngamathathu. Asikafiki ku-100% ukulungiselela kwethu ngoba injongo yethu sibisibili ukuthi sibuyele laphana ku-2005 lapho izano PF yayile zero khona lapha eMatabeleland North. EBinga North banengi abachiloyo ukuthi khona ama-margins ayehlile. Okuthi abanye sebesiba lokungani kwesithuka lokwesaba ukuthi hayi zangu PF kuthi ukuthi sibili yabuya. Kanti mina nxa mbezwa bekhuluma njalo ngabantu abangazi lo mdlalo wepolitiki. I-by election ngama-election amalutshwana okuthi ukuthi khona abantu bayathatha ama-resources abo bewafake endaweni eyodwa. Kuza kuba le mali eziningi eziyafakwa. So akuphintshukutshu kakhulu ebantwini abaningi ukuthi behambe bevota. Bafaka baze bafaka lokunangagwa, bafaka lamabhayisikili, bafaka lezi borane ezifakwa impikitsha kamnangagwa, kwafakwa amagreda, akula nto eyasalayo. But badlule inombolo yabo abayithole ngo-2018 ku-general election ngama-votes alithumi lambili kuphela. Now, ngamafitshane kutsho ukuthi izanu kayigeyinanga kusukisela ngo-2018. Thina bethu besingeke sakwanisa ukuthi sibaphakamise bonke bengu-18,000 something ukuthi behambe bevota, kodwa sikwanisa ukuphakamisa bangu-10,000. Now, lokho kutshona kusobala ukuthi khona ngomnyaka olandelayo kuyimi engimileyo mele ibandla le-CCC, kunguchamisa omileyo emele ibandla le-CCC. Sizabona thina sobabili lo president uChamisa sithola ama-26,000, 27,000, 28,000. Izanu PF lo 7,000 ayisoze imfike. Ukuthathe lokho kubhale phansi. Ukudliwa kwethu eCholocho South asonto mamhlanga okufuza ukuthi abantu beyibale kakhulu. Kanti bivele iconstituency yezanu PF. Akulula ukukhipha umuntu emzini wakhe especially ngesikhathi se-by-election. So ke lokho kungabi yikuthi abantu bebale okuningi kakhulu ngaphakathina wokulahlekelwa kwethu. Sizayibhuqa izanu PF yakuba iyakuba yi-opposition eMatabeleland North njengendlela yakuba ngayo yi-opposition elizweni lonke.
Siyabona ukuthi ibandla lezanu PF likhuluma ngokulungisa elithi ngama-cells elithi ayinsika yokuthi linqobe lina lila oyina ama-cells ama-structures okwenu lana elikulandelayo kubona ukuthi ngempela abantu bonke bazimisele baregister ukuthi bevote.
Amaseli izana ila maseli. Lokhu anokwenzakala ngamagemu nje okuzama ukuthi bendoze umnhangagwa before Congress. Ayila maseli mamhlanga. Ngabala abantu ku ground akusela muntu othandizana u PF ku ground la balutshwana. Plus sesinanzelele ngoba ngizwile ukuthi ebhinga uChiwenga uyabe khona sebizo sobhuku bonke ukuthi khona ebatshela ukuthi ngabahambe beforma amaseli endaweni zawo. Asazi kumbe usobhungu uyakuba nguchairman waleyo seli kumbe uyakuba yini. Into abayizamayo nje ukuzama ukuthi bethinta abantu besebenzisa sobhuku besebenzisa izinduna, but abalabantu. Abantu bazahamba sibili bebhalisa azagcwala amabhuku ngoba vele bathatha amabhuku asobhuku abathathi umuntu ngenxa yokufisa kwakhe. Lapho kubuya kosobhuku akusinika ilisti yabantu bakho yesiselo yeZANPF. Yikunazelela ukuthi even ama-primaries abo adlulileyo lawa ebegcwele nge-confusion because kwakuthatha umuntu wonke lama-supporters ethu. Tina, in terms of ama structures, ungabuza buza abezani bazakutshela ukuthi siyesabisa ku-ground. Ngoba thina asila muzi, asila village, asila bhuku lapho esingela ummeli wethu khona. So yindlela esesingene ngayo ku-ground asethuki ngalokho okwenziwa iZANU PF. Bangaqeda oChiwenga bavuyele eHarare, thina siyabe sikhona ku-ground and siyahlangana labo ku-ground.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change esigabeni seMathepeleland North, njalo emela isigaba seBhinga North edalele eParliamente. Lanxa amajele eZimbabwe esolwa ngabaningi abathi angcolile, izambuzi zingasebenzi kuhle, ingubo zigcwele intwala, izibotshwa ziminyene okokwelekana, iziphathamandla zeBotswana zithi kuningi ezikuncomayo ngemva kokwethekelela eHarare ngenyanga edluleyo. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube, intatheli zindaba yeStudio 7 esethulela lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Usikhomishini obona ngezamajele kwele Botswana, uNkosikazi Dane Maratha, utshele iParliamente yakulelizwe ukuthi bafunde okuningi ngendlela ezamajele eziphathwa ngayo eZimbabwe. Ngokunjalo uthi balesifiso sokulandela eminye imizekeliso egoqela udaba lokuvumela ababikayo ukuthi bavakatshele izihlobo labangani ngempela viki.
We have opened ourselves to learn from others who have progressed in these areas, and we benchmark from Zimbabwe.
Sifunde kwabanye abaphambili kulathi ekuqhubeni imisebenzi yamajele. Sifunde eZimbabwe lapho abavumela khona ababikayo ukuthi bayevakatshela izihlobo, besenza njalo bathola imiklomelo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi amajele eZimbabwe agcwele kakhulu njalo kahlanzekanga. Lokhu kugcizelelwe ngelemelika kumbiko oliwethule enyakenye phezu kwesimo samalungelo oluntu eZimbabwe. Kodwa Marathe uthi lanxa kunjalo bathande udaba lokuthi eZimbabwe ezinye izibotsha ziyavulelwa ziyebona imuli ngempela nsonto, okuyinto athi izipha ithuba lokuya emacansini. Lokhu akwenzakali kwele Botswana.
This is a very dicey situation to deal with. We can't deny the fact that there are instances whereby prisoners
ludaba olunzima. Asiyali ukuthi bakhona abangena emacansini ejele, kodwa lokhu akukho emthethweni, kumele sikukhangelisise.
Kusenjalo kulabeZimbabwe abadlula amakhulu amahlanu abasemajele kwele Botswana. Amazwe omabili aselobelane isivumelwano sokuthi bavunyelwe ukubuyela ekhaya kuyaqedisa isigwebo sabo. Kulehlekana labo eBotswana labo abasemajele kwele Zimbabwe ngokufana lawo bazavunyelwa ukuphenduka kibo ukuyaqhubeka bepika. Abantu balembono ehlukeneyo ngalolu daba, nansi sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, umnumzana Mkhululi Moyo.
Mina bembona nto bekungakuba kuhle ukuthi bona abantu ababotshwayo, umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukuyaqedisa isigwebo esekhaya noma ufuna ukuqedisa isigwebo lapha, ngoba uzathola ukuthi Of course umuntu kulecala alenzileyo kodwa uthola ukuthi in other hand futhi ukukhona mhlambe angafuna ukuthi aye mhlamba ukukhona ukubalekela ekhaya uthola ukuthi nxa sebiselwa le ayaya so siba inkinga futhi
kusenjalo marathe uthi eleBotswana lisoke linikeza abasemajela amakhondomu ngoba kungavunyelwa ukuthi bangene emacansini bekulokukhathazeka kwamanye amalunga edalela ephalamende ukuthi kulokumemetheka kwegciwane le-HIV emajele ngakho kungaba licebo elihle ukuthi baphiwe okungabaphathisa ukuthi bazivikele ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uvinjiwe isikhulumeli sedale lePhalamende umnomzana Jacob Modenda ukungena emhlanganweni wedale lePolitbureau elezana uPF kulandela inkuthazo yakhe yokuba uhulumende kumele avumele abahlala emazweni aphetheya ukuthi bavote besamazweni wonala. Okunye ukubikwa kugcunule ibandla lezana uPF okwakhulunywa nguMudenda ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aphange akhethe umsekeli wakhe, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa akhathazwa ikuqonga kwenani lezigebengu ezihlasela abantu zihlomile kobulawayo ikakhulu emalokijini. Amapholisa athi kumaviki amabili adluleyo kulezehlakalo ezilithumi lanhlanu zebugebengu ezenzakale edolobheni lakobulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7 ninjani ayiphinasi yaphi? Uyazi bengithi nami ngingemphawuli mna mbone ngani ukufa kwelizwe leZimbabwe alibulawa ngumnangagwa kwathina lathi abantu silihlanganela nomnangagwa leli lizwe silibulala ngoba ungabheka ngempela hayi kunje kuzathiwa kukhalela ukusetshenziswa iyusa bazavuka bekhuphule izinto iyusa ligcina lingasasebenzi so ugcina ungasamazi orongo lo right yikho ngisithi kwathina singumphakathi lathi ungani ikakhulukazi bona babafowethu abayibo esingathi baphethe nje ezamabhizimisi lezanilanilanilani hayi asike sizameni ukunanzelela ngoba abantu abanjengamatisha labonisa abasebenza kuhulumeni abatholi lutho ngoba ma bezokhuphulela iholo lamuhla izinto zivuke zikhuphukile kuyafana nalokhu uhulumende kabenzela ngalo so hayi asazi-ke phela mhlawumbe kodwa kasingena kuzovota sizavota still umnangaga ali kufanele sibe lo plan B ukuthi engayala siyenza lo plan B ma sivotiwe zawina hayi kuyaqhuke kodwa okusala uzawina uchamisa umnangagwa uzokwala. Asazi ke bantu bakithi ukuthi sizoyibamba kanjani. Ngiyabonga mehle indoda lokhulumayo eplam.
Lingabe litshona njani kuStudio 7? Hayi ngibonge kakhulu ngoba nizwile i-audio yami iphumile kuStudio 7. Hayi ngijabule kakhulu njalo sengiyasho ngithi i-proof ye-audio yomuntu esamcontactayo e-embassy ngisesenayo uma kusenza ukuthi ngiyi-forwarde ngingayi-forwarda njalo futhi sasi-contacte labe-diaspora ababona nge-diaspora ngapha e-South Africa labo futhi bethembise ukuthi bazasisiza kodwa babonakala abasabonakali so wonke ama-audio nalawo mabilini nawo uma i-Studio 7 ingafisa ukuba kwazi ibe le-proof yokuthi ngempela ngempela indaba yethu le isuke kude ngoba siqale I'm sure ngo-February. Yeah, February, March, April, May, June, March. Yeah, it's only 4 months siqale. So wonke la ama-audio aweprofi yokuthi ngempela into le besiyibekile ukubo kanye abakhulu bathembisa basitshela ngokuthi bale meeting abazazenza bazophenduka kithi njalo njalo kodwa kungaveli lutho so besisithi nxa uma lifuna iprofi yokuthi ngempela sesabathinta laba bantu silayo i-audio zakhona zikhona singazifowada kuStudio 7 uma kune-need yokuthi nje kube le proof. Sibonge kakhulu sesizakhanyelela ke ukuthi mhlawumbe enisikhathi singathola impendulo losizo kini hayi bantu sifuna ukuqoqa nje siphumela lapha siphele sikhathele ayisikhatheli ayisekho nitsho into esisayihlalele ayisekho angcono ubuyele egumeni likababa lo mama uphinde uyeqalela phansi eyinye impilo hhayi lapha kusokunzi hhayi sesiphela amandla siyabonga
salibonani bantu bakastudio 7 lapha lami njalo ukukhuluma amanye amarekhodi ami lapha engaveli kustudio 7 angazi ukuthi-ke kuhamba njani kwaye kwavela kathu kuphela kwahle kwamalapho akasaphindanga wavela amanye ngagcina kudala ukukhuluma ngithi mana ke ngiphendulele ubaba lo uthi ungundebele lo wathi abantwana babo bathetheni labemashona thina singene ndawo kulokhu asingene ndawo thina sithi MRP izosimela izomela thina esingafuni ukudibana labo izosimela imele thina kumele beyi-understande into efana laleyo xa bengafuni uku-understanda bahambe behlala khona ngale mashona lendi besuke emathebelelendi indawo ikhona khona lokozwimba besuke kithi nxa bebona nta siyababandlulula amashona nxa bebona sibandlulula amashona basuke kithi bengakhathazwa i-MRP khathesi babotshiwa abanye bethu lapha siyakhala nje sikhalela ngaphakathi ukuthi kathi kuhamba njani kwenzakalani ku-MRP lubandlululo luphi lolo lolake lwenzakala liphi lizwe ubandlululo njalolo wonke le themba lokuthi sizokulungisa kuzolunga konke ku-MRP phambili i-MRP wafuniwe kayekele
sanibonani kustudio 7 ninjani kodwa hhayi ndilami ke ngiphawule mana ngazi mbeli zondilalela lami indaba yami le yaze ngihlutshwa wababa lo wathi wogawule la ugawule uyandihlupha mpela umuntu wakithi but ngendlela ozwana nezano ngayo ngingazani wazalwa umgabe nangikwazi ukuthi impela ngempela singamenza njani umdala lo abantu abangasafuna ukukhuluma iqiniso phakathi kwelizwe sho
salibonani kustudio 7 salibingelela lonke mahlabezulu ngithi kulaba abe-3PC abahlala lokho bekhuluma ukukhuluma kwabo lokhu ngayikho ukukhuluma okuthi lokuvota bazavota so hhayi bebengawina sibili kodwa nxa bekhuluma kuphela laba becazeka ukukhuluma kustudio 7 la bengarejisti hhayi zabona ku-23 sefikile likhulume lisenza into lirejista
sanibonani bantu bakithi benjani ngezindawo asiyezwa nje abantu besabeka ithemba kumina ngapha kambe lo muntu uzohlonipha amalungelo abantu kanjani yena owabulala abantu abantu abangakho emathebeleleni yikubona esaqhubeka ngokuthumba abantu ngensuku zamatshe and abantu bayakhala bathi abosadiki bengenele osadiki ngabantu abafana nabomnangabo ngabantu abafana labochiwenga ngabantu abafana nabo obit mpofu abapho ukukhuluma nje njengeyngane ezincane ma bethi isadiki ngenele isadiki ngabantu abagqoka amagrubhu izakhamizi ezifana nabomnangabo kodwa abangaso izikhohlakali umnangabo wayizikhohlakali la kathi njalo nje wayo fanele ukuhlale bekhuza umnangagwa ukuthi behlonipha amalungelo abantu bayefanele bekhuzwa and bekhuzwa ngamadoda afana nabo kodwa acabangayo nokuthi bona abangacabangile kumele bekhuzwe ngobani amadoda amadala ngako avuka ekwazi ukuthi bebizwe ukuthi ngisazibani umnangagwa laba vele ngeke behlonipha amalungelo babulala abantu abaningi kakhulu emathebeleleni nabo more than 20,000 abantu abababulalayo yikho ubona besaqhubeka bethumba abantu behlukumeza abantu elizweni lapha izwe lakithi vele ngeke lafala lunga ngalabo abantu kade ilizwe labulawa ngobani into yonke abayikhulumayo ngamanga kuphela uzomthula uncube bethi ilizwe liraiti kambe ungathi ilizwe liraiti ilizwe lingelamali ukwazi kamhlophe ukuthi ilizwe lakithi libolile izwe lakithi lifikele le ibuya izanuphila
siyabonga studio 7 siyabonga studio 7 indaba ezinhle indaba elisipha zona ezimqoka ezimqotho istudio seqiniso ke thina njengabatsha esisakhulayo sifuna utshintsho ngibambe umlomo labo abahlala bekhuluma labo abahlala bekhuluma labo asimeni ngama-opposition party amancane asimeni ngawo uxolo bakithi asiphusheni ibandla elilodwa ngiyalibingelela lonke emsakazweni ngiyalibingelela ogande ontungamili osithandekile bonke omasuku bonke nje abasakazi be-studio 7
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0800 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalele Congress yakwele Melika ehlolisisa uhlaselwa kwaleli dale ngozibandlela nyakenye iqale ukuthetha lolu daba izolo. Idale leCongress liza kwethula ubufakazi obujululeyo obuveza ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazama ukuvimba ukubalwa kwamavoti athiwa yi-Electoral College. Kuzavezwa njalo ukuba uTrump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho lolu ahlale esikhundleni loba nje kwakusobala ukuthi unqotshwe ngumnumzana Joe Biden osengumongameli waleli lizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe kodwa osehlala eDallas eTexas ngapha kweleMelika.
Yikho sibili okumele ukuthi kwenzakale lokhu ukuthi namhla kuzwakale kuphume iqiniso lakhona ukuthi owezinto lokhu kohamba njani, ngoba ayithi nxa kukhangele khona laphana kuyajengisela sibili ukuthi kwaba yinto embi liyana ukuthi ichaye ilizwe leli ukuthi abantu bahlasele iCapitol Hill. So nxa kungavela ukuthi khona kwahamba njani, kwakutheni, ngubani wathini, sithini kutheni, ngibona ngathi izaba yinto ezancedisa sibili kakhulu, ngoba ilizwe lela ngithi belihlala lingathi lilizwe elisola amazwe la anjenga awe Africa, okuthi khona umuntu uyawina ama-election athi nxa ewawinile lo hulumende oyabe kade khona alele esikhundleni. Lapha abaphosi bafana na lakhono lokho sibili khona kanye okuchaya lokho abakubiza ngokuthi yi-democracy.
Kuqakathekile na ukuba udaba lolu Mthombeni luthoniswe abantu bebukele kumabona kude.
I-democracy angithi yiyo etshengisa ukuthi kufanele ukuthi kuchiyelwane ukuthi ongenileyo obekade khona avume ukuthi wehlulwe uchayiwe abantu sebekhethe omunye. Lo oluzileyo amukele lokho ukuthi uluzi bese kuqhubekela phambili kuqhutshelwane umbuso njengakhona lokho. Yikho okubizwa ukuthiwa yi-democracy. Nxa sekusehlula khonapho kutho ukuthi asisakwazi ukuthi kuyabe sekuyini-ke lapho, sekusiba ngokunye okungasiyo i-democracy. So lapho kuthi intambama namhlanje kungolwesine uzwakale ukuthi kwahamba njani, kwenzakala njani, ngubani owathini, ngubani owayekhuluma lokhu, ekhuluma lokhu wakukhuluma lobani, ubani wavuma wathini ukuze kuyefika khona lapha. Kodwa ke eqinisweni kakudingwa kangako, ngoba nxa umkhokheli welizwe owayekhona ngaleso sikhathi, ngoba uTrump wayezaphuma ngoJanuwari ngaleso sikhathi ezaphuma, yikho ke nguye owatshotshozelayo ukuthi khona lokho kwenzakala.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas eMelika, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Yebo kambe zulukandaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezitshiyeneyo. Lo ngoGibbs Dube. Namhlanje ke siyachaya ke uhlelo lwethu olunye olumangalisayo, uhlelo lwabaculi beZimbabwe. Sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19.
Siyabonga ke Gibbs Dube, isikhathi so esingasavumi ke ngabe silaso besiza kupha isikhathi usipheke idaba lakho odaba lwengoma ezimnandi Gibbs ayisibongile kakhulu siza kufaka ke udaba lolo ngeviki ezayo okwalamhlanje isikhathi sesidliwe ngumangoye silifisela ke impela sonto elithukela olivalelisayo igama nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa lingakhohlwa olunye uhlelo lwe Studio 7 kusasa ke ntambama ngo 7:30.